So kuyizika disenda ba ku VOA indebele.
Lami ke ngithathe leli thuba ngibonge uThanono Kawande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaziku 1 lwezi 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ithi izaqinisa inhlelo zokulondoloza ukuthula elizweni kulandela izehlakalo zodlakela ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lwama-by-elections ezigabeni ezehlukeneyo.
Siyafaka njalo sabafundisa ukuba bengenza lokho esidinga esilungu i-early warning, ukuthi nxa kule ndawo okuyabe kukhanya ngani kungalumetheka kube lo msindo kumbe kube lokulwisana okungenzakala bakunanzelele kusisemasinya.
Ivandla le-CCC lithi ibandla elibusayo le-ZANU-PF yilo elaqala ukukhankasela izijeziso zama-sanctions ngesikhathi sombuso wabamhlophe, kodwa namuhla selisithi izijeziso lezi zakhuthazwa ngabe-CCC.
Ubaba uMthwanga laye ngo-2017 waphuma mhlophe etshela uMgabe ithi engacathi ngama-sanction. Uma uMgabe engazi kulungisa into zama-sanction, kashiye ubupresident.
Ababanjwa umkhuhlane wemvukuzane elizweni basengozini ngoba imitshina yokwehlisa izinga lomkhuhlane kumbe ukwelapha ayisebenzi.
I-mammogram yangkhona kayisebenzi. I-chemotherapy kufanele ukuthi wena njenge-patient uhambe uyezithengela. I-radiation therapy kayisebenzi. So kuyafana ukuthi vele konke kakusebenzi.
Imbongi elodumo u-Obed Dube ukwele Ghana lapho wanxuswe khona emcimbini wabasakhulayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umanyano wamabandla ezokholo oweZimbabwe Christian Alliance uthi usuqinisa inhlelo zokulondoloza ukuthula elizweni kulandela izehlakalo zodlakela ngesikhathi nxa kuqhutshwa ukhetho lwama-by-elections ezigabeni ezehlukeneyo. Umqondisi walinhlanganiso umfundisi uSenis Banda uthi iChristian Alliance isebenza lohulumende, amanye amabandla kanye lezinye inhlanganiso ukukhuthaza amabandla ezombusazwe ukuthi engabangeli udlakela phambili kokhetho luka-2023. Asizweni echasisa okuningi ngalolu daba kungqoqo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Ama local peace committees ethu ngenxa yokuthi kube lobudlwangudlwangu njalo lokuba sesikhangelela ukhetho luka-2023 sebeqalisile ukusebenza beqinisa ukugcina ukuthula ezigabeni zabo ezehlukeneyo. Lokhu bakwenza ngokuthi okokuqala siyafaka njalo sabafundisa ukuba bengenza lokho esidinga esilungu i-early warning, ukuthi nxa kule ndawo okuyabe kukhanya ngani kungalumetheka kube lo msindo kumbe kube lokulwisana okungenzakala bakunanzelele kusisemasinya njalo bangenele kukhulunyiswane. Okwesibili, luhlelo lokusebenza lama-political parties wonke sibafundisa ukuba kambe nxa bekhankasa bangakhankasa njani ngokuthula, njalo bangakhankasa njani behloniphana bengalwi. Njalo sibancedisa ukuthi wona ama-political parties ekwanisa ukuba lenhlelo abangazenza bebonke, njengalokho esakwenza nge-National Day of peace, okokuthi tubebe lesivumelwane sokuba bazakhankasa bengalwi njalo bengasebenzisi udlakela. Lokhu sifuna ukuthi kumemetheke kungene ezigabeni zonke zeZimbabwe. Njalo siyananzelela ukuba izeki vele yona ilakho ukuba isebenze lama-political parties esigaba salo okuthiwa khona i-political parties liaising committees. Sisebenzisa khonokho siyakwanisa ukuthi singene sikhulumisane lawo ama-political all parties ukwenzela ukuthi kube lokuthula kungabe lokulisana kungabe lo muntu ozalahlekelwa impilo yakhe ngenxa yokuthi sokuze isikhathi sokukhetha
liyaletha yini mahluko bani lalela yini abantu ukuthi singabona izenzo zigoqoka ubudlangudlwangu ubunciphi kusiyafika ukhetha
thina siyakhola ukuba ama political parties ethu amalunga awo ngabomakhelwane ngabantu abahlalisana bakhonza bonke ngakho ke kuqakathekile ukuthi khonoko ukuthi singabomakhelwane kube into esiqhakathekisayo kakhulu ngoba ukukhetha kuyabuya njalo kwedlule kodwa ke umakhelwane kasoza suke lapha hlala khona liyabe lokhu licelana isawudo licelana izinto eziningi yese silenhlelo ezenza ukuthi bona ama political parties nxa bevumelana bekwanisa ukuthi bekhankasela ukuthula silabo sibebhode njengalokhu abakwenza emakhokhoba betshela izakhamizi labo bonke abantu ukuthi hayi loba bezinhlanganiso ezehlukeneyo lalo ayenza uhlelo lwakhe kungalakula kungala kuchayana siyananzelela ukuthi lokhu ke ukuthi nxa kusiba lokhetho eZimbabwe kube lodlakela bese kusiba lusiko olukhona kusukela kudala ngakho kuyothatha isikhathi ukuthi lusuke thina sisebenza indawo yonke eZimbabwe kungabe kumbe lapha eMathebeleland eMaswingo eMiglands kusiya ngale eMashonaland siyabe sikhona sisebenza ngabafundisi uyiba abancedisayo kuyathatha isikhathi eside kwenzela ukuthi lokhu kulunge njalo ke lolu hlelo alwenziwa yithi sodwa njengababandla njengeChristian Alliance kodwa amabandla ayehlukeneyo enkolo ayayenza siyakwazi ukuba kulamabandla ayehlukeneyo aleli hlelo ezehlukeneyo njalo thina besihlanganele lamabandla ngaphansi kwalolu phawu esithi thina i-Churches Convergence on Peace on Conflict and Peace lapho esihlanganelana khona labeKatolika labeEcumenical Church Leaders Forum leZimbabwe Divine Destiny sikhankasa siphansi endaweni ezehlukeneyo nxa konke lokhu sesikuhlanganisa kuyanceda ukuthi kulethe ukuthula kulethe indlela ukuguquka indlela abantu abenza ngayo izinto siyazi ukuthi kulobufakazi obuthize njalo obuningi lapha de kumele khona kube le msindo kungabi khona umsindo lalapho ke sesizwe khona kuliwa ematobo einsiza le ndawo ezinye esiyabe sisizwa khona ukuthi hayi kube lodlakela siyahamba siye khona ngale kube lokuthula kube lokuzwisisana ngoba liZimbabwe ngeyethu sonke loba sibona izinto ngendlela ezehlukeneyo
Hello ke ngumfundisi uSenis Vanda umqondisi weZimbabwe Christian Island Alliance obexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekwobulawayo Ivandla lesisi lithi ivandla lezanu PF yilo elaqala ukukhuthaza amazwe angentshonalanga ukuthi afakele ilizwe izijeziso zama sanctions ngesikhathi sombuso wabamhlophe. Kodwa leli bandla lithi lamhlanje selisithi izijeziso lezi zanquswa ngabe CCC. Kuyona le inyanga isifanda kuyigqiba kuqutshwe imicimbi embalwa elizweni kunyela phandle. Kusolwa izijeziso zenotho ezetheswa enye inkokheli yebandla lezanu PF kunye lamankampani athile alobudlelwano lebandla elibusayo. Wona amazwe angentshonalanga ayalandula ukuthi izijeziso lezi yizo ezibangela ukuthi umnotho welizwe ube buvilibana. Amazwe la apha njengezibonelo usizo abalupha ilizwe olwedlula izigidi ezimbalwa ngomnyaka. Ibandla lezanu PF lithi izijeziso lezi zakhuthazwa ngabebandla le-CCC. Ngesizwe amazwe omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda asithumele wona.
Batshela abantu amanga ukuthi ama-sanction abizwa ngama-opposition political parties kakhulu i-MDC isathungamelwa ngubaba uTsvangirai. Okwakhathesi bayaqamba amanga njalo bathi CCC yiyo ebiza ama-sanction. Mahlabe Zulu liyakwazi ubaba okuthiwa ngu-Edison Zobho waye yi-spokesperson ye-Patriotic Front wacina ekhuluma esemelela izanu ngoku wayo ngo 1978 esithi amazwe angananzi amalungelo abantu abhidlisa abantu abachaya omama atshontshayo ale corruption kakhulu lawa angalandeli constitution abamathi ngama rogue state akufanele ukuthi bafakelwe ama sanction yikho ke siyamangala namhla ukuthi izanu siphika singanayazi kanti bona yibo ababezwanana lamakhiwa eBritain ngesikhathi saleso yikho baze babawinisa ngo 1980 ngaba babe ngabangani bamakhiwa ubaba umthwanga laye ngo 2017 waphuma mhlophe etshela umgabe esithi engacathi ngama sanction uma umgabe engazi ukulungisa into zama sanction kachiye ubu president namhla siyamangala ukuthi nguye njalo umthwanga sehlabela nsuku zonke esithi ama sanction abulala ilizwe basebeswele ukuthi bangabusa njalo sekhohliwe ukuthi kulama rap kulama video ividiyo yakhe ephuma mhlophe esithi uma siwehlulekile ukubhidliza ama sanction noma ukulwa nama sanction chiya umbuso chiyela abafana abancinyane konke lokhu kuyabambana le philosophy le system yezanu lokukhuluma kwezanu ngoba izanu yi system kaso umuntu oyedwa ubaba uzobho laye ngomnyaka ka 1978 kwagcizelela kakhulu esithi ama sanction afanele afakwele ama government lawo angalandeli i democracy i rogue government umthwanga laye waphinda wangena khona namhlanje mahlabezulu sizama ukuthi njenge triple c simele uzulu into yama sanction likwazi ukuthi yavela kuzanu izanu icatha ngawo akula into enza ukuthi singaphumeleli ama sanction athiwa abantu abalutshwane hambane tiyazwa libone ukuthi batshontsha njani gold le ngoda esithi ngama diamond yikho ke la khathese ma factory amaningi avaliwe baletha indigenization act ethi umuntu omnyama akathathe 51% abanikazi bathathe i 49% kwabhidliza umnotho lokho ngaphandle kwakho konke into yabhidliza umnotho yi corruption
lawo ke ngamazwi esikhulumeli sebandla le-CCC umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasimanda usithumele amazwi la ekobulawayo Ababanjwa umkhuhlane wemvukuzane elizweni basengozini ngoba imitshina yokwehlisa izinga lomkhuhlane kumbe ukwelapha ayisebenzi. Umfufu yinyanga yokunanza umkhuhlane wemvukuzane yevele mnyaka yonke. Lo nyaka kuqutshwe inhlelo ezihiyeneyo ebezinqwanele ukuphathisa labo abalomkhuhlane lo kanye lokulimukisa uzulu jikelele ngokuqakatheka kokuzihlola lokuhlolwa ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ubanjwe kusaselesikhathi. Kodwa ukukhathazayo kuswelakala kwemitshina yokuhlola imithi yokwelapha kanye lenhlelo ezinceda labo abasilayo. Ugeina Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lowasinda kumkhuhlane lo unkosazana Thokozani Khuphe owabumba inhlanganiso ethiwa yiThokozani Khuphe Cancer Foundation enceda labo ababanjwa lumkhuhlane.
Udaba lwekhensa lunzima kakhulu ngokuthi ukwelatshwa kwangikhona buyadura ungaqeda ukwelatshwa akula i-post trauma services ezokuthi umuntu kufanele ehambe through counseling and so on akule sikhuluma nje khathesi kunjenje impilo eyiyo i-public institution okumele ukuthi abantu abale cancer beyelatshwe i-mammogram yangkhona kayisebenzi i-chemotherapy kufanele ukuthi wena njenge-patient
ukuthi uhambe uyezithengela i-radiation therapy kayisebenzi. So kuyafana lokuthi vele konke kakusebenzi.
Nje izigulane zithola uncedo ngapi?
Okukhona ngokwama private hospitals lapho kubhadalwa khona amagqibhagqibhi. I-mammogram kathesi $100. Imithi yankhona ekhemo i-cycle yodwa ikuma $200. Lapho umuntu kwesinye isikhathi fanele uyenze ama 8 cycles njengami ngayenza ama cycles angu 8. Usuka lapho uyenze radiation for 6 months. So yona i-treatment yankhona sikhuluma njenge kathesi ayikho. What more lawa manye ama post trauma services akulanto enjalo. Sikhuluma njenge kathesi yizinto okumele ukuthi zilungisiswe.
Njani manje njengehlanganiso ukuthi lithole lolo sizo ukubana lithole leyo mchina lemithi edingakalayo.
Yikho sihlaba umkhosi ukuthi bakithi i-cancer isibulala abantu abaningi kakhulu. Kumele ukuthi ama services zonke lawo bekhona. Kube lama screening facilities, kube le treatment ibe available, abantu ibe accessibility, ibe accessible futhi abantu benelise ukuthi nxa bengabanjwa i-cancer bahambe esibhedlela bayelatshwa besile, kodwa konke khona lokhu akukho. So yizo izinto esibhizi sikhuluma ngazo, yikho sithi abantu bakithi lingayekeli ukube lizihlola, libe libamba bamba amabele. Nxa kuyi-breast cancer ungathola kulento ongayizwisisiyo, gijima uhambe uyehlolwa ngokuthi ngabanjwa masinyane ukwelatshwa kwangikhona uchitile. Ingabanjwa isiku advanced stage ukwelatshwa kangkhona kuyadura. Yikho kuthiwa early detection of cancer saves lives.
Lalo ke ngunkosazana Thokozani Khuphe osinda emkhuhlaneni we-cancer njalo engumqondisi we-Thokozani Khuphe Cancer Foundation ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Okumanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi kulesisebenzi esisebenza ukunusela esibhubhe ngemva kokudubuka kwetanka kade elivala isikhala laselidubuka. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi izakhamizi zelobhe ngula West koBulawayo sezimanyene zabuthelela imali yokubhadala onogada kulandela ukuqonga kwenani lezehlakalo zobudlwangudlwangu elokijini leli. Leli phephandaba lithi kulabantu asebelahlekelwe imphefumulo kuleli lokishi ngenxa yobugebengu. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngiyabingelela ku-Studio 7 kubasakazi nabalaleli baka-Studio 7. Ngithanda ukukhumbuza ujaha lo uGawule ukuthi kawuphendulanga umbuzo obewubuzwa yi-Itatel ukuthi kungani labo ababulala uMoblessing bangakaboni namanje, kungani amalunga e-ZANU PF ahambe ahlasela esililweni sikaMoblessing bangabotshwanga kodwa sokubotshwe amalunga e-CCC besethesha icala lokubangela udlwangudlwangu. Ngiphinde futhi ngibuze kuGawule, ngicela ukuthi aphendule leyo mibuzo ayibuzwe ebesiyaphendula lowami. Ngisithi kuwe jaha Gawule, kungani amalunga e-ZANU PF ehambe ayafika esililweni sikaMoblessing olilunga le-CCC bebevele besiyafunani khonale phezu kokuba kuyi yibo abethesa icala lokulala uMoblessing. Ngicela ungiphendule leyo umbuzo oyibuzulwena lo engibuza wona. Mese ngiyagcwalisa ukuthi Gawule, angikwazi ukuthi ukhule okunganani bashaye ngasoze ngikubize babo Gawule, ngikubiza ngoJaho Gawule. Ubothi ubuza umbuzo uphendule iqiniso, uphendule umbuzo ungakulokhu ubamba uyeke ukukhuluma izinto ezingazwakaliyo. Ukhuluma ngokuthi izithandani yibabulala nezithandani kangani akusebenzi lokho nachaza nje ukuthi kungani lapho abantu bengakabona ene baqinisile uma bethi ubule ngabantu bezaniphia ngitho izwe bebethandana kodwa lapho lombuleleyo umthumbile wahambulala ulilanga ulilunga lezaniphia lashaya ukuthi ubulele ubulewe ngabasekeli bezaniphia so yekela nje ukuthi lokho ukukhuluma into engazwakaleli kunini abantu lokho bekhala ngawe izinto ozikhulumayo emsakazweni kodwa awuyeki afundi ngani kuba indoda leqoqo ekukhuluma into ezwakalayo phakathini kumphakathi yabo okukhulumayo ngozinja ziyamkhonkhoda
Studio 7 ninjani khumsiso kamoya la wasematope case emazwa elabantu basezimbabwe wase abasebutswana abahamba bayitoyitoyela ama-sanction utasuswe kwakusho ukuthi bahleli kahle ebutswana ngale kade basuswa yini ekhaya mabathi ama-sanctions bangasuswa yini abasusa le ekhaya hhayi abanye abantu bayajabula shelo kushiswe lilanga uyale uyolwela ukuthi ama-sanctions asuswe kumnangakwa awafakwanga ama-sanctions to the whole of Zimbabwe wafakele nje abantu abawu-5 kuphela bezanu-p f senihamba niyotoyitoya leniyoma lapha nishiswa yilanga nikhuluma nikhihlisa amagwebu nithi ama-sanctions bangasuswa nihlobene naye umnangakwa lolo hhayi bantu basezimbabwe ake nibe nengqondo mani
hayiyo 7 vuka njani lonke lo mthoka zonke hhayi sabezogawulela abangani babo bazama ngayo yonke indlela ukusa abantu kanye uma bengasafuni bazama ngayo yonke indlela kodwa hhayi kuzowaphelela sintu sithi ayikho yaphapha yangahlali njalo akukho kuzalasta forever lapho kuzowaphelela khona bazosola bazicabanga ukuthi abantu bayizithutha and njalo bebekwazi ukuthi bonke abakwenzayo konke lokhu bevika ngama-sanction angekho kuzagcina kuvelile ekugcineni ukuthi into yonke abayenzayo bayenza ngoba befuna ukuzinothisa bebulala abantu beseza yonke le nto abayenzayo ngiyabonga msakazi
Studio 7 salibonani livuka njani ye hhayi liqinise uchamiselele okwamanje kusazothi ma kufika isikhathi sama-election adlento uzothi mina-ke angivotele ichamisa ngivotele eli emara uchamisa u-child kakhulu akusuye umuntu ongaphathi bese ngisithi ngapha kubo-enindebele hhayi mdala kukhululeka ungazange awula kuqala ungathi ma ukhuluma ungazani umumetha amaqabele ngwanashisayo khululeka silugcwale ibhafu khulume njengabanye abantu ha kodwa ikhathi yakho yini le i-3C ya lizoba ngamaphini kuze kufike nini lizoba lokho lingamaphini emaphathi bese nibuya likhumala kithi khona la komthokazi asingeke silibe noma kungangenhlela
ngabo awu balaleli basakanyisa azamuke ngitshela abafundi liyabona mathi ngalifuna ukubona ukuthi ingxabano iyaphela ebantwini ababili abantu bengavela bevume lapho kule miseko ukuthi hayi lapha kodwa kuye kukhona kuyesu kuyaphela kodwa nxa kuyukuthi balokhu besalething right walighting kuyelwane two wrongweni ebontu right ehlale kukuphi umuntu oright uburong akupheli liyabona ukuthi nganizama ukuthi ndincede nyangizwe lisupport indaba yegrowund ukuthi hayi upresident falangeni president falangeni beqalisa ukufoma igrowund wehlule ukuthi angene kulise ekhanyebisana wakwemukela kwabara namhla belibona khona engani seright angene ungalungisa into wayiwonayo into wayiwonayo iyaluseka kakayini and ngani kuthiwa le into ahlwapho waze zophuma kuyonika amanye amazwe bemlungisele bengalasandla sakhona phakathi but ngxaye nguye olwisa ukukulungisa vele kukhohlwane ukuthi kulo muntu ozafaka kusho yikakho noma ngaze likusapote linaithi hayi uright angene uright angene uright angene phela kodwa-ke nanzelela nanto abantu balikhangela nanzelelanini lanto abantu balikhangela njani noma nje liphunga ukuthi ikhohliswe yinto engahambi kuhle kodwa libone i-right phela sengimangala ngoba angaze ngizwe ngitsho kukodwa osoke kwakhulunywa ngezwa lima ukuthi hayi lapha kwaba yimistake konke liyakuyalula konke liyakuyala kuthi i-opposition opposition matoyakazi kibe usevele ukuthi sithole ziyinika izinto zonke lezi ayikazi kuse ngitsho kuthi angile ayibusanga ngitsho kuye nalo advocate jamisa kayikabusi vele kayitalithe singathiwa siblame abantu ababambi into abayibabasentweni kani kasizeni ukuthi le bhayibhisho njalo ukuthi akukho okudlulelana ukuxwelana kuhle like livume akhona ukwalakuyai hawu lingabantu abanje njengalingani sesishona ngeke uzishona le mishona shona liyakhomentela ishona lina liblame abakini libuka amashona nto abanje
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 siyacela ke balaleli lisithumele imilayezo emfitshane ukwenzela ukuthi senelise ukudlala yonke ngoba isuka ibe mnenge njalo ingabamide eminye ingesenelisi ukuthi ingene kuhlelo. Siyabonga. Imbongi elodumo uObed Dube ukwele Ghana lapho anxuswe khona emcimbini wabasakhulayo. UDube usanda phenduka elizweni evela kwele Jelimani lapho ayinxuswe khona komunye njalo umcimbi. Sixoxe loDube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba lohambo lwakhe lweGhana.
Ngiyabingelela msakazi, ngiphinde ngibingelele futhi labalaleli kuzo zonke izindawo. Kuliqiniso sibili ukuthi kulomhlangano wabantu abatsha iAfrica yonke, iAll Africa Youth Congress iseGhana eAccra, amazwe wonke aweAfrica alabantu abakhona la. Umcimbi wakhona uqala namhlanje uyaphela mhla ka 5 November. Kusasa uyavula ngokusemthethweni, uzavula ngumongameli wakuleli lizwe owalapha eGhana, lami ngomu abamenywe yomeli Zimbabwe. Ngizohaya inkondlo, ngizahaya ku-official opening khona phana, eqeda umongameli yimi ngizangena. Ngizaphinda futhi ngifacilitate kumanye ama-workshop ngikhangela ngokwamasiko i-culture. Ngingathi njengamafithane yikho okukhona ngomcimbi lowo engiwulandileyo. Ngiyabonga.
Ungasitshela ukuthi ukhethwe njani ukuthi uye khona ngapho eGhana?
Iqiniso lami ngeke ngilitho, abantu laba ngibona ngani umsebenzi wami bawulandela enkundleni zokuxhumana. La umnyaka ophelele bake baba lenye iCongress encane futhi eKenya bangibizile, kusho ukuthi bayalandela umsebenzi wami enkundleni zokuxhumana. Ngoba ngabona la msebengithumela umuntu ku-email bethi banginema, basebenginema nami ngafika lapha.
Leyo ke imbongi elodumo uObed Dube obexoxa ecingweni leStudio 7 eseGhana. Hayi, siyamtshayela ke ihlombe eja elidala.
Thina singabantwana abancane labo uyibola babantwana bancane mama uyibinala abantwana bancane mama uyibola abantwana abancane bakaNkulunkulu uyibola abantwana abancane abahlale ethempelini mama uyizole izingane zikaNkulunkulu usiyababona abantwana bancane abahlala ethempelini uyiba abantwana mama
I open the window. Sizi mama, sizi bu, hay mama.
Abantwana abancane lawo-ke ngamambazo amnyama ama-black mambazo besidubela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami ngu-Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo-7:30 zikhona ke ezinye indaba. Igama ngu-Chris Gande.